Umgcinihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula othi kumumo onje abazali balokho ukwesabela ukuyahlabisa abantu ababo amajekiseni okubavikela emkhuhlaneni.
Kuyahlupha ngoba sinje kasikwazi ukuthi kuyabe kuyahanjiswa njani amanesi lamadokotela labanye abasebenza kweze health sebelenyanga ezimbalwa bengayi emsebenzini.
Umnumzana Arthur Taderera okhokhela enye njalo inhlanganiso yezakhamuzi yeChitungwiza Residents and Ratepayers Association uthi omama bazithola kubasinda ukuyahlabisa abantwana babo ngoba amaklinika ekhatshana. Abanye bahlala emaphandleni ahanqa iChitungwiza. Kuba nzima njalo kibo ukuba beze emakliniki alumango ngoba kulama-lockdown le-curfew okungabangela ukuba beqise kumalanga abo okuhlabisa abantwana. Unkosazana Abigail Siziba obona ngenhlelo zokulinganiswa kwamathuba enhlanganisweni yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi la kulelo dolobha omama babhekana lodubo.
I-transport iyahlupha, ozupho abakhona abaprovide service from ilokichi to elinye ilokichi, and kulezinye indawo koBulawayo like emganwini part of Phumula labo Country Park okokuthi iklinikhi yabe ikhatshana ukuthi umama mele gade ukuthi ehlabise umntwana ekliniki.
Uthi khona emaklinika sebefikile babhekana njalo lezinye inkinga zama-restrictions.
Iline baqalisa ukulayina phandle bebengeniswa kancane kancane njengoba amaklinikhi abezama ukupreventa ukumemetheka kwe-COVID-19, and ama-long queues wona lawa asesiba khona aqasela phandle kwegedi leklinikhi ayenza omama ecine edonda ukuthi ehambe ekliniki ngoba uyabe khangethi uzatshona ekliniki, and sometimes ama-numbers akhona bathi are-restricted.
Uqhubeke ethi olunye udubo asebebhekane lalo yokuthi abantu sebesabela ukuba amakliniki lawa asengaba ngama-hotspot asabalala lokuthelelwana lula lesi sifo. Umnumzana Taderera uthi kulolu daba bayajabula ngoba umeya weChitungwiza enxume ukuba amakliniki athile afana le-Seke South Clinic, le-St Mary's Clinic kumele amele inhlungu ezilethwa yi-COVID-19 kuphela. Unkosikazi Lorraine Mupasirisani wenhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association uthi omama abalodubo olukhulu kulandela ukuvalwa kwamakliniki ngomasipala weHarare kusimo esedlula amachumi ayisithupha ekhulwini osokuthiya abantu bemele beye kundawo ezikude njengokusuka emzini weGlenora njengomzekeliso umuntu esiya emzini weKwatsana. U-Abigail uthi omama bacela ukuthi abuye eduzane labo amakliniki okuyisicelo sezinye inhlangano.
Yoxoxisaneni kwethu labo mama bake basuggest ukuthi ngawo kuyayenzwa ama mobile clinics ukuthi ebelanda omama emalokishini lapha abahlezi khona usethwe amalanga ukuthi bebuye bezohlabisa abantwana. Lokhu kungaba lula for omama ukuthi be-adethu ama guidelines ukuthi umntwana uhlabisa njani bengaye.
UDokotela Kudzai Masunda wohlangothi lwezempilakahle kumasipala wedolobha leHarare utshelele umsakazo uba amakliniki abavalelweyo avalwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwezisebenzi, ethi noma kunjalo babe leqiniso lokuba bachiye ikliniki engabe yodwa kusiqinti ngasinye kulolu dolobha ukuphathisa izakhamuzi ngoba imisebenzi efana le-immunization iqakathekile. Ingcitshi kwezempilakahle zithi ukuhlabisa abantwana amajekiseni kuqakathekile kakhulu ekulwisaneni lezifo ezifana le-polio, indingindi, measles, diphtheria le-whooping cough. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi izwekazi le-Africa selinqobe isifo se-polio kokuphela ngenxa yemisebenzi enje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantine Chiwenga ucele odokotela labongi abeZimbabwe abakhalala umsebenzi okwamanje ukuba babuyele emsebenzini uhulumende esalungisisa inkinga zabo kuholo lokudingakalayo kumsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.